okusalayo umuntu nxa engabhubha umdeni wake kumele utsho lapho okumele abekwe khona. So nxa imule umdeni wakobaba umkhaza usithi akahambe ezimba, ngibona ngantu akulantembi ngakhonokho, kahambe ayobekwa ngokuthula. Belethe sihlukumeze isidumbu ukuthi sibe lokhu sihlezi isikhathi esingakakwazi kwenzakale, angaze ngibuze kelakithi ezimbabwe lapha. So ngibona ngantu hhayi nxa sele kucabe njalo yibe bahambe bombeke umuntu omdala aziphumulele ngokuthula.
Singathi-ke lokho kade kuyakhiwa kuthiwa yi-mausoleum sokuyathiwa lipho.
I'm sure nxa ukuthi yakhiwa isiqhasi kuyakhiwa izasebenza kwabanye, bakhona abanye abazabuya ngemva kwakhe. Asiye dade liqhawe elikhulu kakhulu, bakhona abanye abangamaqhawe, sikhona lathi sizabuya. Mhlawumbe lami ngingagcina sengithole i-chance yokuthi lami ngike ngilale ku-mausoleum mina leyo ngesikhathi sakhona nxa lami sokuthi isikhathi okuyindlini. So I'm sure it can be used for other people. Ngoba isakhiwo kade siyakhiwa nguhulumente eZimbabwe, ibe singakhiwa i-personal money yakomkabi, bekusebenza imali eZimbabwe. Ngako-ke kungasebenza noma nakubani oyabe kubone ukuthi kona kufanele ukuthi kona kusetshenziswe kuye.
Ye, kodwa lokho akusoze kuyangisa uhulumende yini ukuthi bebethe bayakha lokhu kodwa sebesiyambeka kwaZimba?
Akulangisi uhulumende, ngoba uhulumende akulanto ayenzileyo engakhulumisananga lo mdeni wababa umgabe. Njengoba wezwa uvini umongameli ekhuluma wathi bona konke sizakwenza, sizakwenza ngemuva sisekela imuli ekababa umgabe, especially kakhulukazi umfelokazi mama uGrace Mgabe. So from the word go, uhulumende kazange azame ukuthi afosele anything emulini yakababa umgabe. But lokhu kuzatshengisela ukudabukana phakathi kwemuli yakababa umgabe, ngoba yibo abadabukalana, ngoba yibo abavumayo khonoku, yibo abakhuluma ngendaba emosilem. Indaba yemusilem azange ikhulunywe ngohulumende, asingelakho engqondweni yethu khonoku, kodwa bona baceda hayi sina siceda nalimathele imosilem. Uhulumende wavuma futhi ukuthi hayi sizakwenza khonoko, baqase ukulungiselela ukwakha imosilem leyo. So uhulumende akulanto ayangika ngayo. Instead uhulumende uyatshengisa ukuthi hayi uzamile ngamandla akhe wonke to bend and sweet izidingo lezifiso ezemuli kababa umgabe. Bona bodwa nje yibo kuphela abangabambananga, yibo bodwa abalokulo ukuphikisana phakathi. So akuyangisa uhulumende lokhu kuze yakisa.